Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-11 Mabasa 2023 ngoChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi kuhlelo lokukhetha abazalimela kuphuma impumela yokuthi umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa nguye yedwa ofunwa izigaba zonke zelizwe ukuthi akhokhele leli bandla.
Ebizweni lika president umongameli kuphume ibizo elilodwa lika ukhomanda wethu intshantshu uNelson Chamisa.
Ibandla le-CCC lithi umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uletha ukungezwani elizweni ngokukhuthaza ukukhethana ngobuhlobo.
Sehlambaza abantu bonke esuke kunkomo ekulobhengula ekumzilikazi ezenza iNdebele. Konke lokhu kukhombisa ukuthi injongo yakhe ngeyokunciphisa i-support.
Inkokheli zamabandla ezokholo uZulu jikelele labenhlanganiso ezizimeleyo bayakhonona ngokusetshenziswa kwabamabandla ozokholo ukuphatheka kwezombusazwe.
Lobu dlangudlangu lokhu kulwisana lokhu kuseleka kokuthula kwenza ukuba ukhetho oluzayo lungasiphi ithemba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi iningi lasebekhethiwe ukuthi bancintise kukhetho oluzayo lokudinga amalunga edale lephalamende ele-Senate lawekhansili kanye lomkhokheli waleli bandla sebeqalisile ukuletha incwadi zabo zama-CV ukwenzela ukuthi zihlolisiswe kuqediswe isigaba se-nomination process. Obona ngenhlelo zokuqutshwa kokhetho kuleli bandla unkosikazi Ellen Shiriyelenga utshele Studio 7 ukuthi ibandla lakhe liza kwazisa umphakathi lamuhla emhlanganweni lentatheli zindaba ngokuthi uhlelo lolu lona olungakaphuthi kuzigaba zonke zelizwe luqhubeka njani. Ibandla leli liphakathi kohlelo lwalo olutsha lapho abazancintisa abakhethwa ngumphakathi hatshi ngohlelo olujwayelekileyo olwama-primary elections. Umnumzana James Sithole, ilunga ledale lephalamende omela isigaba esesiqunywe kutsha ngohlelo lwe-delimitation exercise esebulawayo South, uchasisa ukwenzakala kweyakhe indawo kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ngiyathaba kami ukuthi ngazise umphakathi ukuthi uhlelo lwe-nomination luhambe kuhle esigabeni sethu esebulawayo South. Ibulawayo South constituency entsha egoqela elamawadi amabili, uward 7 lo-ward 5. Okutsho ukuthi uward 7 ubeqina ubegoqela emakhokhoba kusiyacina e-Westgate, kodwa-ke uward 7 usehlanganisa lesizinda, usehlanganisa le-Chabane Extension, bese kusithi uward 5 usehlanganisa i-low density area o-Bellevue, o-West Summerton, o-Pamona, o-Morningside, o-Fourwinds, o-Hillside lezinye. Njalo i-nomination process le isenziwa nge-ward nge-ward.
Kuphume ibizo elilodwa yini ku-ward inye ngayinye kumbe abemabili emathathu?
Ebizweni lika president umongameli kuphume ibizo elilodwa lika ukhomanda wethu intshantshu uNelson Chamisa. Abantu bonke emawadini omabili, ward 7, ward 5, bathe bafisa ukuthi bemelwe ke uNelson Chamisa njengomongameli. Beso kusithi-ke kuma-councillors hayi kuphume amabizo ambalwa yadlula ithumi. Beso kusithi-ke kuma-MPs kuphume amabizo njalo ambalwa angafika amane okuhlanganisa elandi. Amabizo lawo ukuthi ukuthi inominating process bekungelandlela lapho okungaye alwa khona amabizo. Kodwa ke kabudeleli khonapho kulezinye izigaba ezintathu ezilandelayo. Isigaba esilandelayo ke ukuthi sikhangele ukuthi kusasa kuzaziswa okusegcekeni ukuthi abantu bonke ngezikhundla ezijineyo abanominithwayo ngobani kundawo zonke ezijineyo zelizwe. Leso sithi isigaba esizalandela ke isigaba se-security vetting ne-stakeholder consultation. Yizo isigaba ezizalandela. Khonapho ukuthi azabe lokhu ebhunguka. Leso sithi isigaba sokuqina esilandelayo esinye kuzaba isigaba ese-community consensus njengokuzwa esikwazisiwa yibukhokheli ukuthi kuzaba lapho kuzaba namabizo amabili kumbe amathathu nxa kungasasalanye ibizo elilodwa ku-stakeholder consultation le-security vetting kutho ukuthi kuzabuyela futhi kuyebuzwa umphakathi ukuthi lifuna ubani. Besokucina-ke ngesigaba sokumemezela ukuthi ophumeleleyo obonakale enguye ongcono phakathi kwabo bonke ngubani.
Ekukhetheni amabizo la konke kuqhubeke kuhle yini? Akuzange kube le ngxaki kumbe ukuxabana?
Hayi, ngiyathokoza ukuthi ngiyase umphakathi ukuthi thina esigabeni sethu seBulawayo South kuwards 5 lakuwards 7 hayi konke kuqhubeke kuhle ngokuphula. Njalo ngabona lezinye indawo ezakoBulawayo kuqhubeke kuhle ngokuphula. Kodwa-ke kuphigcekeni futhi ukuthi kube nendawo ngabona ezintathu lapho okungasahambanga kuhle. Kodwa ngiyathokoza ukuthi sibala kunje zonke indawo koBulawayo sezenziwe, abantu banike ithuba lokuthi bekhethe abafisa ukuthi bebamelile konke sokulungile.
Amabizo seliwaqhubele phambili.
Amabizo sehambile phambili, kwasekunquzwa njalo ukuthi wonke abakhethiweyo behandise lokho okuthiwa khona ngama-CV. Njalo ngiyathokoza ukuthi iningi lalabo abanominethiweyo sebehambisile ama-CV.
Alo-ke ngumnumzana James Sithole, ilunga ledalele ephalamende obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Ibandla le-CCC lithi umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uletha ukungezwani elizweni ngoku kuthaza ukukhethana ngobuhlobo. Amazwi la ayethulwe ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda kulandela ingxoxo esiyenze lo Moyo izolo emsakazweni wonalo oStudio 7. Umoyo uthe bazaqhubeka befundisa uZulu ngokuqakatheka kokuthi isizwe sikamthwakazi sixexebuke kweleZimbabwe. Ngesizwe ingxoxo esiyenze lo Mafa.
Mahlabe Zulu, sithanda ukuxolisa ukuthi thina abesibandla le-CCC esithungamela ngobaba Advocate Chamisa asithandi ukuphoxana lokubindana lokuhozana lama-opposition political parties. Ingobe abantu bonke eZimbabwe ngeyokukhupha iZANU-PF bebambini ngoba yiyo esibhidlize isizwe le-Noto for 43 years. Siyamangaza, siyamangala ngobaba umfowethu Mqondisi Moyo. Yena oletha inzondano phakathi kwesizwe seZimbabwe uzenza indebele uqobo ezisikele ehwakhweni lamanguni uqobo. Yena eyisizukulwane sikamambo isitemo sakhe nguvumakaranda dewa bakhazwa oyamene. Kodwa nyamangala namhla kusekhohliwe ukuthi ukhokho wakhe yibo abafithwa ngumzilikazi lapha baba le kulokubambana umambo lomzilikazi. Yikho kwakuthiwa kudala kwakungenje kwakubusa umambo lomzilikazi. Sehlambaza abantu bonke esuke kunkomo ekulobhengula ekumzilikazi ezenza indebele. Konke lokhu kukhombisa ukuthi injongo yakhe ngeyokunciphisa isupport yama opposition wonke jikelele ngapha emidlezi emandebeleni. Ngani bo nanko yena le party yakhe kabancintisi i-presidential candidate. Uncintisa lapha lalaphayana ezama ukudunga efaka isivunguzane ebantwini besindebele ukuthi banyampe kuvota ngenxa yokuthi ufuna ukuthi izanu ichaye intambo. Kungani engancintisi ku-presidential seat njengoba esithi yena ufuna ukubusa? Engafaka amakhansela lama MP azasebenza lobana. Angithi ukuthi kufuba bazasebenza le ZANU PF. Kumhlophe ukuthi umfowethu uthengiwe yi-ZANU PF, silobufakazi ngenxa yokuthi uthatha abantwana babantu ebafucele emajeli yena ebaleke ukuthi eze khuluma labo. Namhla babotshiwe ngoba yena lokhu ebaleka, ubufakazi buvela kuyabukho. Bangazi baphile njani ezilongeza umqondisi engayanga ekhothi bayafelejele. Uligwala ngapha uthi ufuna ukuxexebuka eZimbabwe ezimele.
Manje njengoba besithi izikhalazo zabo zikhanya zivunywa ngabantu abaningi, ikakhulu ezokuthi imisebenzi iphiwa abantu abavela phandle kwesigaba lokunye okunjalo. Lina lithi kwenziweni?
Ye, abanye bangakubona ngani kulula. Kukabili, kufuna ukuthi encengana labantu bonke, ngitsho labesishoneni nje lesiNdebele bancenge kube le referendum, abantu babe sebebona umbono ukuthi hayi sifuna ukuzimela njengomthwakazi. Kodwa yena uyahlambaza ngitsho lamaNdebele vele kapha samthemba. I-referendum leyo uzayiwina njani? Okunye phela lapho sifuna i-secession ukuhlamuka, uxexebuke, ufanele kube le ube nempi le mtshoko. Yena ngitsho leli lo mtshoko wedwa zwi gala uphonga ukukhukhumana njengedlamelu esithi abantu ngabaphumi. Uthengiwe ufuna ukuduhisa abantu besiNdebeleni. So that is an UPF win. Sibona ngani into efanele siyikhulume, asibingani laye. Uyinqwala lo mzilikazi uyamthuka, uJoshua Nkomo uyamthuka, lo mzilo lo Bhengu uyamthuka. Namhla sevuma ukuthi lo Bhengu lo wavuma imingcele yeBotswana neSouth Africa. Sevuma khona kokwabhana kwamathiwa. Hathi bo, thina sithi sifuna abantu beZimbabwe babambane.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Inkokheli zamabandla ezokholo uZulu jikelele labenhlanganiso ezizimeleyo bayakhonona ngokusetshenziswa kwabamabandla ezokholo ukuphatheka kwezombusazwe ukuze bathole amavoti. Lokhu kuza ngesikhathi abezombusazwe bephithizela ezinkozweni besithi isikhathi sephasika ukukhanya kuyindlela nje yokudinga usekelo. Okusinenga sikuzweni kumlondolozi Ndlovu eseHarare.
Inkokheli zombusazwe ebalisa umongameli Emmerson Mnangagwa, unkosikazi Opam Chinguri Kashiri, lomsekeli kamongameli umnumzana Constantino Kuvea Chiwenga, bethekelele amabandla amakholwa ngesikhathi sePhasika lapho abakhulekelwe khona ngabavangeli babafisela impilo enhle. Bebesithi bathakazelela ikhefu lePhasika. Abanye abafundisi bayakusola lokhu besithi le indlela yokukhankasela ukhetho oluzayo oluza kwenziwa lonyaka. Umfundisi Francis Masetsa ngomunye wabasola izenzo zenkokheli yelizwe.
Bafuna ukuba ngabapostoli kumbe bafuna ukuba ngamakatholiki kumbe ngababhaptisti kumbe yini, begqoke isigqoko zethu ezingayisizo isigqoko abajayele ukusigqoka kumbe behambe emasentini abo.
Omunye njalo osola okwenziwa ngabezombusazwe ngumfundisi Travis Moyo oyebandla leRoman Catholic Church.
Siyaswela ukuthula kulobudlwangudlwangu obukhona, obudlwangudlwangu obuphathelane lepolitiki, okwenza ukuba loba sisiya kulolu khetho sinanzelele ukuthi lobudlwangudlwangu lokhu kulwisana, lokhu kuseleka kokuthula kwenza ukuba ukhetho oluzayo lungasiphi itemba.
Umfundisi Simbarashe Maringosi uthi abezokholo akumelanga bancedise abakhankasela ukhetho oluzayo.
IBhayibheli lona lithi kumaHubo 29 verse 11, uNkulunkulu uyabusisa abantwana bakhe ngokuthula. Kodwa njengabantu abahlangana labantu abaningi emasontweni achiyeneyo, ibandla lilomlando wokufundisa abantu ukuqakatheka ukuba lokuthula.
Umnumzana Tapiwa Nashirika wenhlanganiso eyeyu Zimbabwe Trust laye uthi bahlusha ngokwenziwa ngabezombusazwe ezindlini zokukhonza uNkulunkulu.
There is a legitimate moral expectation on the church to take them in uniting our people, build peace, socially cohesive nation, just country. Church leaders must also use of the social power to help peaceful civic participation and harmonization of political choices.
Umnumzana Reward siziba ingcwethi kwezombusazwe ulombono ofanayo.
Okokuqala ukuthi kumele sibe wazi ukuthi abantu bemasonto bona bandise ukuthi bethi abalandaba lezombangazwe kumbe abayenzi into zombangazwe, bona bayenza kwesontweni, abayenza ezombangazwe kabayenze bodwa. Lokho akulunganga ngoba esontweni yikho lapho abantu abalaywa khona, yikho abantu abatshelwa khona ukuthi umuntu kumele aziphathe kanje, umuntu kumele ayenze kanje. Okuhle lokhu, okungekho right yilokhu.
Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Charamba isikhulumeli sikaMnangagwa kanye lonkosikazi Monica Mtswangwa abakade bengaphendule umakhala ekhukhwini. Osekela ibandla leZANU-PF umnumzana Ngqobizita Khumalo uthi akulanto embi enziwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngoba basebenza okubhekane loZulu.
Umuntu ohlonipha uNkulunkulu, umuntu onanza elungile labantu, njalo umuntu olenjongo yokuqhubekisa ilizwe leZimbabwe. Ikho abantu abaningi sebekubona khonokho. Abezisonto labo, iningi labo labakhangela amapostoli amaningi kanye lamachurchi ama-mainland churches, okwakhanya ukuthi amaningi abo bakhanya ukuthi bayaphikisa kakhulu, bayakhanya ukuthi bayasola uhulumende ngenye indlela. Kwesikho abantu amachurchi amaningi lapha ayakhona uba Mnangagwa sesamukelwa kuhle ngabantu, njalo etshengisa ubuntu. Kutshengisani khonokho ukuthi uMnangagwa umkhokheli wabantu, tshengisani khonokho ukuthi ibandla leZANU-PF selibandla labantu bonke, ibandla leZimbabwe.
UMnangagwa uChiwenga labanye abakubandla leZANU-PF bajayele ukwethekelela amakholo ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho. Ngimele isitu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi uthi amapholisa asezithendeni zalabo abavezwa njengabahuquluzi benotho ngumsakazo weAl Jazeera. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi izakhamizi zeshitungwiza zithi abadala amacala amabi kumele bengalengiswa kodwa baqunywe izandla. Lokhu kuphuma emhlanganweni owenziwe lezakhamizi ikomiti yedale lephalamende behlaziya udaba lokuthi isigwebo sokulengisa sesulwe na emthethweni welizwe. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hayi, Studio 7, ngiyalala Studio 7. So inamba lami ngihlala ngizala ezikhuleni. Hayi, ngusemo plum kimi udube Studio 7. Hayi, siyakukholisa la nikuzinda.
Studio 7 selibonani linjani ngaphohano thina siyaphila ngapha ngisunamlona. Sibonge imisebenzi nemihle emkhono wethu lapho khona ngokuthi indaba ku-interviewa i-CCC leZANU-PF kakhulu, kunga-interviewa abantu be-MRP. Abantu be-MRP ngobani? Kanti ngoba umqondisi nje yedwa, asikazi amasekela akhona, asazi abanye abantu. Kuya kuthiwa i-CCC yayilamasi ayila ama structures na elena I MRI PS wazi na ama structures na kuna la masege la na nawelezi kulumeri asizazi aziye kwa vire na ubakota itu plusi eslisti na bani kwa wanala pogo MRI PS kwa mkuti mwemkondi sinje yeto nje la wanya wa mlandela vya ngazukutufuna kume kuluma nje izo lana na mtlanje mkondi se etu sunukusfundisa imvela pietu kwa usiyozi imvela pietu etu funukukumi liso tina zifuni liso edikuni uzo likuma tina zosisapis nga funukuti sisikuni haba
halala chale kalabise la sito seveni minyake ya machuma mabili disakaze la isizwe seni linga makawe izmoku encha ezayo liza kraunwa mpela amakawe isizwe msakazweni mbali sifungule linda wali sazize izinto singa zaziyo ezine kakulu ezine kakalegizwe siya libonge la kakulu kukwalu kusisa bojonga bontunga la bo blessing mavela na bobonke angye mikweta makama enu siya libonge la kakulu nkukwalu kusisa kukulumayo Alec Nyati
Studio 7 njani nyabulisa kini nonke bapati bohlelo nimamele izindaba zenu zantambama mayelana ngojob sekhala okunye zihlobo zami kuyadanisa okwenzakala kuleli ayilizwe ngoba bathi bona amabe khuluma obelieve gawule bexhanxatha nje ubezwa ukuthi abakwazi nento abangayikhuluma bethi bona ujob sekhala wayefuna ukubhenqula uhulumente wayefuna ukubhenqula kanjani uhulumente ujob sekhala yena wayeligweda elalimele laba ababe umo blessing ali ababembulele bona bezanupiof ezinye izinto ezikhulunywayo ngabo believe gawule zifundisa abantwana babo ukukhuluma amanga ngoba kusiqiniso into yokhuluma ugawule uyakwazi kamhlophe ukuthi ilizwe lakithi imithetho ayisasebenzeli abanye abantu abangabona bezanupf sisebenzela abantu bezanupf kuphela ngoba if uma ubuka kunabantu abathembisa ochamisa ukubabulala ababoshwanga nanku namanje kule Al Jazeera abantu bayatshontsha kuthintwa lo mongameli bayaxhanxatha uJoseph amangabo lawo abakhulumayo bebadala kangaka afundisana abantu ababo uma belalele wayebekhuluma ngathi ngabantu abangaqedanga iCrash
Studio 7 hayi siyavuka siyabonga indaba ezimnandi enisithumelela zona hawu yaziza impela sengathi ningahlala nisithumelela kanjalo ningakhathali hayi ubaba ugawule lapho uyabaleka la naye buzwa kuthiwa indaba yabo-lookout masuku nabodumiso dabengwa ayifani nayale ndoda le esejele siqede 300 days isejele hayi uyabaleka ngokuvikela umbuso wakhe naye sithi yena umuntu enecala wayengathi ufuna ukugencula umbuso why kungaboshwanga bona ngoba nabo bakwenza same thing lokho nabegencula umgabe bakwenza lokho begencula umgabe kodwa-ke okwabo bahleli phezu kwabo le ndoda mpela bafuna izifelejele vele siyayazi iza
uzwakele manje e-Al Jazeera ikhulumile zindaba zonke ubuhuqulosi ubutsotsi obenziwa ngabantu ezimbabwe okay nangikhuluma lapha nsemathebelele ndimathebeleni south babotshiwe abantu bezaphu abemthakaze republic abe-ccc lina abantu bezani ndithini manje belikhala lesithi ccc kwathi isaphu manje nansi manje umfokolo ovukile ake likubone manje ukuthi ibandlaleni leli elezanupf livele lisithwayele otsotsi igcwele tsotsi ibandla lezanupf angithi igcwele tsotsi khathe sisele sithini manje
bafowethu sanibona linjani u-Studio 7 ndovulokingelelayo ngwelesouth africa ngingibonge lapha kuba umqondisi moyo omel-mrt wathi ngaqhubeka efundisa ngokubaluleka ukuthi umuntu akazozimele ikho nje ebengizama ukuthi ngikusho nami sengicela ukukhuza nalo ngoma lowo bekhuluma lapho esithi ye abantu abangajela ukuthi bengavotela amashona bona abanandalo ukuthi ngamashona abanabandlululo into engizomchazela yona ukuthi bazobona mhlazana kwavota ukuthi alikho ishona ufanele uzofaka ushintsho ebantwini bakhe. Njalo ayi eZimbabwe ayikho umbuso ozobusa ngaphandle kwezandla noma bengavota noma bange.
Kule party le la esisiza i-triple-sile. Siyazi ukuthi vele from beyikhanda kwi-MDC behlukene wabajami njani. Yebo lokho siyakubona. Sicela yena lo khona lo bathi ujamisa ukhona lona. Hhayi ngoba kahle kahle angene ngiye lapho esiqocezeni lawo. Indaba zabo ngoba thina singabe emathebele indaba yabo yokuthi noma kuvuleke imisebenzi sebethatha abantu bale bekudeni be sokuyibona sebesebenza la kithi thina abaningazi bendaba around lapho singasebenza basifakela abantu bakibo. Leyo nto asiyifuni, asiyifuni impela.
Lawo-ke abe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden oyethe uzakwazisa ukuthi uzancintisana kukhetho oluzayo izolo uveze ukuba mpela uzancintisa, kodwa wengezelela esithi uzathi esebika emphakathini ngokuya kwesikhathi. UBiden utshele intatheli izindaba yephephandaba le-Today ukuthi ukuncintisa uzancintisa, kodwa ingikhona ezakwethula umkhosi wokuphawula umkhankaso wakhe. Lokhu sokubangele ukuthi uZulu abheke abangamisana loBiden njengoba owayengumongameli uMnumzana Donald Trump elendubo ezingabangela ukuthi engazancintisa kukhetho oluzayo. Omunye wabathi bazancintisa ngowayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Mike Pence. Ukuhlaziya amathuba kaPence sixoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Busani Ntini.
Yebo, siyabheka ukuthi u-2024 sezafika, njalo ama-elections sezafika lapha e-America. So ama-parties amaningi, ama-candidate amaningi asezama ukuthi ezidifferentiate bona kwamanye ama-candidate. So okwenziwa nguPence, owayengu-vice president ka-Trump, usetshengisa manje ukuthi yena wehlukene kulo Trump. Uyakwazi ukuthi uTrump uzaba ngenye i-competitor yakhe during ama-primary ama-Republican. So kuqakathekile ukuthi yena atshengisele abantu ukuthi wehlukane ngani lo Trump. So sizabona khathesi sevuma izono zika-Trump ezika-January 6. Siyazi ukuthi uPence was one of the victims, abantu abangena esigodlweni, ngoba wayenguye owakumele esatisfy amavoti. So Pence waba ku-position e-compromise kakhulu, wayengalimala. So kodwa isikhathi esiningi simbone ekhuluma kodwa eziluma ulimi, obengakhulumi konke okubi ngo-Trump. Kodwa simbonile recently sephuma sibili sechothoza u-Trump ngokwenzakala mhla ka-January 6. So lokhu sowuyi-strategy really ukuthi yena atshengise abantu ukuthi yena wehlukile ku-Trump. Ngombono wami mbonangani kuma-Republican primaries, ama-Republican ngayefuna i-candidate enganelisa ukuthi imelane loBiden kumbe le-candidate yama-Democrat.
Yena uPence ubone ngaba lamathuba na okunqoba uTrump kukhetho?
Umuntu onjengoPence ngumuntu ongani kuthiwa ulesithunzi. So mbonangani ule chance xa ukuthi ama-Republican esedlulile ku-Trump. Ngombono wami mbona ama-Republican amaningi asefaka u-Trump ku-review mirror, sekhangela phambili. So ngibona ngani uPence ule high chance ukuthi abe yi-candidate yama-Republican.
Alo-ke ngumnumzana Busani Ntini ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonapha edolobheni le-New York kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla lesi lithi kuhlelo lokukhetha abazalimela kuphuma impumela yokuthi umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa nguye yedwa ofunwa izigaba zonke zelizwe ukuthi ancintise kukhetho oluzayo. Ibandla le-CCC lithi umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uletha ukungezwani elizweni ngokukhuthaza ukukhethana ngobuhlobo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo-half past 7.